sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa ecine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lese Marikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa ugxame emazweni angu 2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas. Kusehlakalo abanye abathi sifana xathu leseMarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kuthaya ihola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda, uMnumzana Mandla Nkosi Moyo, ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu, amapholisa asebenzisa ama-teargas ukuchitha labo mama labo mkabo abakade bejone bevimbe okananti okudala ukuthi ahle abaleke angene phakathi emgodini wevumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa azobe evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebethise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba abakade belabantwana babonakale bebagezisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlithwa i-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuthi elubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libe nini ngoba belamba. Abanye esikhokhe labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizithwele khonapha nibhulangi ngizithwele iphipha lena phipha lasi even one. Neither man and Cotelangan. I even saw his symptoms called Cotiola and the Bucho of their servants. Telephone Randy, see?
Amazula, after the long moon of Agatha, which in Salem.
His colors are singers on Amchangela. He would to Omge to Valley 3 months when I hold. Also, school is a cool. We may let you a big payable in April, a Pelele Moen, sustaining labor salunis. Wapozi sama sego namba 3 months is landelana agula kuhola abantu wetu wako chwe skolo mina jenga mumta na msepoti upendu gisu wenga pia pala henga sawazi uti nza wenza njani
izi 7-0 bachikwe kubiwa zipiwa ugula unga cholo utonge nyanga ganela maheu nsuku zonke
inga pata la aizikwere kengi zenza wepande nga maheu yini inga akumuzu wami nga maheu yini huine esi kweo papapa kusebenze layo nga unga kani kaku ikutiso kusechula kakulu unikini iso ubona nga lukutu kwenza kalani patoko kata sisitalu uba kwazi kutimali yetu na le 3 months asi nga ikoliyo inga api huini okwenzi nga pumi ngoba watu amasela sehambi akochiwa ababe chonji mali la so kata sichonja ngubani
omunyo abakade betengisela uti sebebeke zele kwenela
1 month situle 2 months kata singe 3 loko situle abantu wetu wapila njana ama tuta angena kona agula gulja sipiwe ndio singa chachiyo la kata soko nga mapondi kwa mkona umbesipiwa malini 2000 sipiwa 2000 pondi ngene foni labantu wanabai 4 umele basi
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sime ngo February asikaphiwa imali zethu kule imali zethu esasithathwa yimine bengahambisi pension funds so balazo kona po lili bondi abasiniki bali eda ngo February nama khona apho so angikwazi ukuthi senze njani kanti siloko sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo le bonte ukuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sekumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasini ecela lo baba owayesizwe asimele lathi sikhale silapha
azenelisanga lokuxoxa lomqondisi walumgodi umnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisevubachikwe Mayini eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izihlobo zabeZimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangxeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 utoke lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abatholakele ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe kuzoba ngutanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba bavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owakho madisi so kusenzakala leso zameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha lidinga usizo ngani
usizo esidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjiswe emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thana inani engalitho makade kuthatha abakhotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sitha amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLungani Ndlovu, oyisihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yiKazana eKhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho, ungasitshela nje ngabo bona baba abasebetshonile?
Yeye, onkosikazi babo balabo. OkaDanisa Phiri ukhona useSoweto, okaNhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okaLimukani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubani utholakala kunambazi?
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo number zabo. I'm sure ikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okaDanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0653525251. Ezami 0849259339.
Lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo, omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Isakhamuzi sedaluka eLupane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijene ezimbili luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe, kodwa lugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa, ngumbe ngathi Africa jikelele, okubalisa Rwanda, Uganda, sobambe iZimbabwe khona lapha. Kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona, ngaphansi kwehlelo lwe-CRSC bamsana lekaki kumbe ikaki bamsana le-CRS. Ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider, kusho ukuba noba ngubani noba yiphi indawo yasebenza, bentrena under 15 kilometers radius yoyabembelela khona. Kodwa kathesi sengingahamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho yazi iministriliana esithi nge-gender and women gender kathi sihlanganisa le small and media enterprise. Akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu, nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu elipheleleyo kufuze kube 15 to 30 abantu bechaya benza ama minimum maximum okuthi bavumelana ukhalambhethe kusiya ngokuthola kwabo ngeobaba labo mama. Kanjalo nje bayenza i-shelter yethu. Shelter yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shelter multiplier. And then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumelileyo, ngenza i-self-screening, bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene lalawo esiwajayele ama-models amaningi. Wona aba lama-7 committees members, chairperson, mabhalani, treasure, sibe lo money counter, ama-party key abathathu, and then bangu 7 bonke.
Kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo?
Awukukakathikile kuba bepali constitution yabo ezabagayida phela. Webe lesikhwama njalo sincane sithi somkavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane ePA ngaphansi kathathu kulale esithi minimum yabo abayichayayo. Basibumba bincisana bekhangela ingozi ezinjengokutshelwa, ukufa, ukugula bebhadala amapilisi abo. Ngayona lesen isikhwama bengayenza ngaso ukuthi yeneyo bebhadala isikolo. Besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi esenzani ama-projects abo khona lapha kudalekwa hot 19. Ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngitshone ngiyi-hot 23 khona iqembu eselikhona khona ngale eliyenza kakuhle lalo lizwe udumo lonolu lukamoven ngwenya. Ko-ke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider, ngitraine elani libe selibona phela ukuthina ubasilithi yachova usevisi wamataya ibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphambi kwendifundisa as a voluntary. Ngikwenzile lokho kungeke kungehluli kubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela. Siyabonga libe losuku olusi.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi selupane. Ubexoxa leStudio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba leHerald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asephiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amaRand afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashamasinire owayezama ukungena legolide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhluphekene phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozwelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomunye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-revolution, ngazoba ku-national army, ngazoba ku-strike so nje as from 1973 until maze ngazo resign khona lapho ma 1982, but they are not there, there is no benefits. So having thing ukuba alibana ama human rights ebengakhanyelisisa, so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngifazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona, nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sekungathi ngabulalisa nezihlobo ngani istrike lesi. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kiwo, but kubenefita aba-wrong, benefita ababengafanele bebenefithe, abanabomaluma babo basondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami ngomuzi khona Nkomo umakolelipani ngidabuka ngaphansi kwendoni umabhikwa. Isikhalazo sami mina yilaso akungelaso kakhulu esibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owakuya waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni, inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba, ngalokhu badala kumbe kuthi badala bonke abaqhathalane lomhlaba abazwalela ngosi engikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu, madoda alikele izihloniphe
imizimba yenu hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana libazalayo ungabe ukuwoneleni umntwana emncane kangaka osungazi ulalelayo uzimnika umntwana emncane hloniphani imizimba yenu bobaba imizimba yenu bobaba aliketi isikhanya ethi imizimba yenu ikhulu okungakanani uba nelihlasela abantwana abama 10 years 15 years kulani ukuthi lidinge abafazi asebela abantwana abafazi laba phandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulasi nsuku kakulotolo uyazithathela nje izicikhulo kuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belala abantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alikethi zikhanyele kuhle bukwena ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sibi kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele inyuzi isindebele sishona ngisithi inkosi mayibelani hlobozana akukhuluma ngosibanda ngkwelebutswana into nje enzwisa ubuhlungu indaba kajob sikhala ukuthi ngiqiniso ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shuwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzwisa ubuhlungu kodwa hhayi unkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yimbi into yonke empilweni ilesiqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abalenza ebantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusasa sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hhayi unkulunkulu yena ukhona ubabhekile akulanto engelasiphetho
ngiyalibingelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalinge emthini elingela umhlaba wonke lonke abalaleli nabasakazi awakuqala siya kuma-election kudingakala umthandazo nakho konke okufaneleyo but udlami abathi bazolwa nabathi bazophindisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi asicabangeni ukuthi kukhutshwa umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemblema futhi wayengasomnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumblema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe kuthi liyilwe liphindiselayo into enganceda abantu bezimbabwe benza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala unelson mandela isithu ngujoshua nkomo okwenziwa ngumandela engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa ngujoshua nkomo engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa omunye unkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile esemdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labo mama thank you Zimbabwe elibahle
ngiyabingelela studio 7 bantu bakithi bantu besiqoqela indaba zethu kahle ziphume njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sibili abantu bakithi ezindebeleni abasulwa u-MRP abachothozana ze-MRP bathi ye sivuselelwe ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweni from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-dissidents betshaywa kungabonakali kubethwa ubulawo abafazi berejwa bedanyula izisu ngochuku lonke lwalusenziwa ngamashona kanti manje nxanxa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi bonke labana amaphephephetaz lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona besola ndinabantu besindebeli lonke ogawule konke izigele zabojuma labo bonke abasapoti zami spirit ukuthi atithesha lithini ezinhliziyweni zeni ngabantu ababebulawa ngaleyani indlela iyakuthakazelela lithi izaninhle aliboni futhi balincindezela abantu abethi isizwe sisemandebeleni siyancindezela spirit asisebenzi asinjani siyabaleka sidlozi ngwenya kulipopo sesasa kudimpi kodwa naloke sithi i-right ngapi ngapi ezizinto umuntu kakabe lenhloni azithulile nje azama ukuthi athule thule umuntu oma kuthule ukuthi zwi because abantu bathwele nzima wena usho njalo shuka kombe kusasa nxa bengabuyina bona bakamthakazi shuka wena usuhlelisalela umakhelwane sebekuza ukuthi hambe sho wawusithini uzabaphendula usithini izinto lezi ziyatshintsha kuzatshintsha wena kunanthiwa kusoze kuphoka tshintsha kuzatshintsha kuzatshintsha bona imarapizibuzibuza isiqamele izwi lwene sokufunyelela kwazi kwaphela akulanto engatshintshi umbane wezithi umgaba usuzaphuma uzaphuma kuphela nizazigcine zisegcikeni kobo zasala njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi zaqaliseke njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi ngiyakutshela so ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukwezemelika impumela yokhetho lwama-midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama-Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama-Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama-Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele-Senate abengutshiki lobhanqa lelama-Democrats. Uzulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yaseUkraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele Ukraine nguhulumende weleMelika. Umtungameli inkomo we-Studio 7 ubuze ucubungula ezombusazwe umnumzana Difa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babunkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezwe laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele lokho singakubiza ngokuthi ngama superpowers. Ingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni izinto eziningi umhlaba wonke jikelele izinto ezenzakala eAmerica noma ngithi ingqopha mlandu eseAmerica iyenza ukuthi kube la global change umhlaba wonke jikelele yiko kwenza ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe laseAmerica kuma elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama Republicans alubana ethe anqoba ku House of Representatives kanye la Senate siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lamaDemocrats uzaqhubeka laye engumongameli ubona ama Republicans senelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanyamazwe uBiden elokhu ephethe.
Ukukhona nxa kungenzakala ukuthi bahlithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje zikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu ufathi ukuthi kwenzwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzatshiya umnumzana uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela te ecacayo ngaye. Kodwa-ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia sikhangela le nkulumo yenze kukhulunywa ngu-Donald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithutha noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisoziyenzakale.
yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje ubona kusenzakala lokho
yena uTrump ngendlela esimbona elokho sehla senyuka njalo lama-interviews ake lokho eqhubekela phambili esenza ama-political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke
lo ke ngumnumzana Tifa Dube ocubungula ezombusazwe obeqoqa icingweni lo Ntungamile Nkomo Studio 7 esebilitane isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.